abantu sebesazi ukuthi amajaji la lama magistrate bazakhulumani ngama-political activists MDCA. Sesivele sesikwazi ukuthi ungabotshwa abakuphi i-bail, bazazibuyela baphuze bafike bathi court sivaliwe. Nango omunye ujaji edethe uzakuzwa icala likameya weHarare uJacob Mafume ngeSaturday ngo-9 o'clock. Kodwa kasabuyanga ngisho lokupha i-apology ukuthi hhayi phongukuzihlalela nje. Sahle sakubona ukuthi uzazihlalela ngoba bafuna ukukhawulisa, akusela rule of law. Kambe icala leli abathi umuntu walenza last year amaphoyisa lokhu ecubungula kutshengisa ukuthi yikudlala labantu lokuhlukumeza abantu. Akusela mthetho lama-magistrate angikhona, sokukhanya ngani ngabantu abadodwa kubhoda gezi baphonga ukufakwa kubhentshi ngoba asizange sikubone into enjengaleyo. U-magistrate ngumuntu ohloniphekayo, so vele sokukhanya mhlophe ukuthi bonke ama-activists ababotshwayo abaphiwa i-bail njengoba i-constitution isitsho. I-constitution ithi umuntu olecala ophonga ukuphiwa i-allegation umsulwa eze efika e-court esithi ngesikhiwa everybody is presumed innocent until found guilty by a competent court. Ngalokho-ke sibuhlungu, kutshengisa ukuthi iZimbabwe singena ku-dictatorship enkulu kakhulu kokuthi siyagcina sesifanana lamanye ama-dictators abakhona emhlabeni abanjengoMussolini, Hitler, Robert Mugabe, Obanda labanye abathize lapha e-Afrika le-Europe.